umhlaka 23 June lilanga le public service day ngokunjalo iAtuz layo ibihlanganelane lamanye ama public servants wonke jabulela ilanga le public service day kodwa ke thina besithi jabulela singabantu abalambile njengabantu abangababalisi okukade sakhala ngehole besizama ukuthi thina kuhulumende wethu weZimbabwe public service ministry Minister of Finance la ku president welizwe sizama kubatshengisa ukuthi bakhuluma nge surplus ukuthi eZimbabwe kule surplus yemali efika kuma billion but u teach lamhla kasayenelisi ukungena ebank anikezwe iloan ngokunjalo ama payslip labana basinikeza wona yiwo asincedisa ukuthi sithole ama loan ebank awasela ncedo kithi so ukuze sibatshengisele ukuthi awasela ncedo awasasebenzi ukuthi siwachise sibatshengisa ukuthi ama slavery payslip is they give us a slavery salary that cannot be recognized by the bank that you bank with I bank lapho okungenela khona imali yakho yona leyo kodwa bese besithi awenelisi ukuthola i loan ngoba imali yakho incane kakhulu ngamafitshane besizama ukutshengisa uhulumende ukuthi sesikhathele ngemali engasincedisi ngalutho
umphiko lo uzafika njani kuhulumende lilethemba lokuthi uzawubona yini njalo lizaqhubeka likhulumisana laye
ngokusebenzisa i-social media Twitter, Facebook, Instagram, Skype silethemba elikhulu ukuthi ngikhuluma lawe manje u-Minister of Finance umkhulumeli usomlomo ka-President uNick Mangwana laye u-President u-ED u-Minister of Public Service uMamvima uKane Matema imbuko yethu sebeyibonile ngoba labo bahleli beku social media ngaleyo ndlela yindlela esesibona kungcono ukuthi sikhulumisane layo labo ngayo ukwenzela ukuthi ngoba singathi asibuthaneni siyenze imbikicho bahle bathumela abafana babo basibophe basichaye ukuengage lohulumende sikhuluma ngeholo asimanga asisoze sime sizasebenzisa zonke indlela nxa kufuna ukuthi kuyehlale etafuleni sizahamba siyehlale etafuleni nxa kuyikuthi kumele amalunga awe athuz agcwale emgwaqweni nxa ama COVID restrictions esedlulile ngene emgwaqweni ku social media sizakhuluma labo nsuku zonke ngamafitshane sivele sikhululekile ukuthi sikhulume labo ngoba ukuze kulungiswe vele kumele kukhululwe
belukwenza okwelanga elilodwa kuphela yini lo njalo lizabe liqhubeka lisenza inhlelo ezehlukeneyo esikhathini ezizayo
umbhikitsho walamhla lo ubungowalami kodwa ke njengabantu abavele behleli befuna ukukhuthaza uhulumende ukuba abanikeze iholo labo eliyeneleyo sinengi inhlelo ezizabe zibuya zisiya ngamalanga zisiya ngokuthi kulani okukhona sikhangelela ukuthi kade kuphakathi kwe 14 days lezi kusukela mhlaka 28 uhulumende lapha athe izikolo zizavulwa khona mhlaka 14 days sizaba lezinye inhlelo esizazenza ukwenzela ukuthi simkhuthaze ukuthi sisiyavu abe sesinikezile imali yethu ngoba kungenjalo izikolo zingeke zivule.